waku VOA Ndebele.
Ngalivuka kanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 7 kumabasa 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sebelithumi abantu asebetholakalele igcikwane lecoronavirus elizweni. Abaphila ngokuthengisa izitaladeni bathi sebethumele uhulumende amagama abo ukuze baphathiswe kusikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwezindawo.
Sesikwenzele ukuthi sesihambisile imibuzo naleyo ukuthi sibacisele ukuthi imali le izaba njani, nokuthi izaphuma nini, nokuthi imalini, siyathola impendulo.
Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ikhuthaza uZulu ukuthi angasuki ezindlini ngoba amapholisa ebopha abazulazulayo.
Kulokhu kuqalisa lockdown kunenge kakhulu okuhlupha abantu. Uzafika ukuthi abantu bayaphasazela lapha abagcwele indawo yonke bedinga impuphu kakhulu. Kungavele ukuthi bekule mpuphu endaweni ethize abantu bayasabalala bayekhonale.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele amabhanga ukuthi avulwe kusukela kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi sebelithumi abantu abatholakale belegcikwane lecoronavirus elizweni. Embikweni owethulwe izolo lugatsha lolu luthi kulowesifazane oleminyaka engamathumi amabili lane 24 otholakale elegcikwane leli ngemva kokuhlolwa kwegazi labantu abalithumi lantathu i-13. Umama lo ubikwa wavela kwelengilandi njalo uhlala eHarare. Bonke asebetholakale belegcikwane leli ngabahlala eHarare ngaphandle koyedwa ohlala edolobheni leVictoria Falls. Lokhu sikudaba lunye. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni amavenda bathi sebehambise uluhlu lwamagama abo ukuze baphathiswe phansi kwesikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Ngeviki edluleyo amapholisa ayicithe impahla yabanye abathengisa ezitaladeni zeMutare kwatshiswa amatamatisi, imbhida lokunye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo usole lokhu wathi abaphila ngokuthengisa ezitaladeni balelungelo lokwenza lokhu ngalesi sikhathi kuvalwe izitolo eziningi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladla Ndiweni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sesikwenzele ukuthi sesihambisile imibuzo naleyo ukuthi sicacisele ukuthi imali le izaba njani, nokuthi izaphuma nini, nokuthi imalini, siyathola impendulo. Sicabangela ukuthi hayi ingxenye kusiyaphela iviki nale kuyazokucaca kahle ukuthi vele kuzaba njani.
Sizwa kuthiwa kumele lihambise amagama amalunga enhlanganiso yenu labo bonke nje abathengisa ezitaladeni amavenda. Selikwenzile yini lokho?
Mnumzana Gande, abantu bayakhala ngendlala ezindlini, bathi bona akuhlaleki endlini nxa ungela kudla. Bathi bona ngabe uhulumende uyashesha ancedise ngokudla, kwenzele ukuthi abantu bahlale endlini, ngoba kulokunzima nje kusazi ukuthi abantu abasebenza kusuka esandleni kusiya emlonyeni ukuze baphile akula mali abayibekayo yokuthi nxa kunje isimo sinje baye kuyo bathathe bathenge ukudla okweneleyo okwamaviki ephose yamabili asesele. So abantu loke bekhala silokhu mangalisayo, abantu bagcwele ezitolo ezinkulu khona kumalokishini bazama ukuthi bafole bathole impuphu. Okunye futhi usizi ukuthi bathi khona na abantu bezitolo laba yibo abakhipha impuphu ngemuva beyinika abangani babo siyayithengisa emsikeni abantu omnyama, kubangela ukuthi-ke impuphu igcine ngeseneli ukuthi abantu bayithole babethenga impuphu le ngentengo kahulumende le bathi yi-subsidy yabiyehlisiwe efika umuntu wesitolo ayikweze kabili nje ngumzekelo sokuthi bayimele bayithengise nge 70 pound kodwa ayicina isikubo 140 pound usiya kubo 200 khona bayithenge ichiphile kuhulumeni yakhala kakhulu abantu abanye sibeze sithi ngabe kungcono ke abantu bazithenge bazithengele umumbe GMP ngoba i lockdown nale ayisoze yasiza nxa kuyukuthi abantu bonke bevuka besiyafona beminyana behlangana ezitolo sokungathiwa nje kudlalisa isikhathi yikho abantu abakhala kakhulu nxa sikhuluma nje kunje abantu abazisebenzayo khona phoko kubulawayo. Yes, sikwenzile ukuthi sihambise amabizo kuhulumende thina njengenhlanganiso iBulawayo Vendors and Traders Association sesihambisile esilabo emabhukwini ethu siwathumela amaviki amabizo kuviki le edlulileyo lezinye inhlanganiso engizaziyo sezithumele kodwa abanye balokhu besithi basalungisa amabizo kabakafaki emtshineni ukuthi athumeleke kuhulumende kodwa thina sesithumezile sesimelele ukuthi sitshelwe-ke ukuthi uhlelo luzavuleka kanjani njengoba ngitshile phambilini ukuthi sizibuzele ukuthi basitshele ukuthi imalini lokuthi abantu bayayithola nini lokuthi abantu abazakhetha njani besithumele thina njengenhlanganiso kodwa ngabe sisahambisile amalungelo ke ukubuza nje ukuthi kanti uhlelo luyaqala nini ngoba siyabha ngendlela ezindlini njalo sishona sifolile emalayinini so sithengaa siyathola imali sithenge sikuthengaa sihambe sihlala phansi.
Umnumzana Michael Ndiweni ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi ilizwe lingena kulanga lesitshiyagalolunye uhulumende enqume ukuthi iningi lihlale ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ikhuthaza abantu ukuthi belandele lesi sinqumo ukwenzela ukuthi bengahlukuluzwa ngamapholisa. Iningi lilokhu liphuma ezindlini kuyathenga impuphu lokunye okusilelayo lamanzi. Njalo amapholisa asebophe amakhulu lamakhulu abantu elizweni jikelele ababikwa behamba-hamba mahlayana bengela njongo ecacileyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso le.
Kulokhu kuqalisa i-lockdown kuningi kakhulu okuhlupha abantu uzafica ukuthi abantu bayaphasazela lapha abagcwele indawo yonke bedinga impuphu kakhulu. Kungavele ukuthi uye kule mpuphu endaweni ethize abantu bayasabalala bayekhonale. Labantu nje khonokhana ukuthi bebevele bengakujayelanga ukuhlala phansi. Abanye ngabanquma bedinga utshwala njengoba sizwile ukuthi buvaliwe. Abanye abantu bele themba lokuthi engxenye mhlawumbe bangafika endaweni ethize bazafica indawo ethize ivulile. So abantu basabhodabhoda sibila. Khonkana nje ukuthi abantu bebevele bevalelwe bengathenganga zonke izinto. Ngananzela ukuthi isinqumo lesizathethwa kungolwesihlanu ukuthi ngomvulo wakhona kuzamele ilizwe lihle livale. So ngokunjalo-ke abantu abaningi bavalelwe bengakathenga izinto eziningi. So lokhu begijima abantu besiyalelale bezama ukuthola. Uzafika ukuthi la manzi indawo eziningi ziyavalelwa amanzi kugcina abantu sebesiya eziboraneni sebezama ukuthi bayayithola amanzi. So yikho kubangela ukuthi abantu bangahlali phansi isikhathini esiningi.
Liyasuthiseka yini ngendlela amapholisa lamasosha aphethe ngayo abantu ukubabopha lokuthi bavalelwe nje esitokisini? Kwamanye amadolobha abantu bathathelwa impahla abazithengisayo. Kungabe kuleyinye indlela engcono yini eyokuphatha abantu kulale yenziwe?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association besivele sike saphuma ngaphambilini sikhankasele ukuthi ngabe kuthiwa kuba le-lockdown yayo yona iBulawayo ngokwayo njengoba ilizwe belingakabi lohlelo olunjalo. Ngakho-ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi zihlale phansi kwamalanga la aselwa ngo-16 ngoba i-COVID-19 le kuzinqatshelwe ukuthi abantu bahlale phansi ngoba nxala kube ubaba besiyalelale kuzaba nzima ukuthi siyenqabele i-COVID-19. So sikhuthaza abantu ukuthi bahlale phansi. Yebo, siyakwazi ukuthi kunzima kodwa isiqongoselo sethu ukuthi abantu abahlale phansi ba-practice social distancing bahlale ezindlini. Naturally nxa umuntu ezethe wabanjwa ngamapholisa amalungelo akhe phose abengasafanani lakuqala nxa kade ngakabanjwa. So sibabonile abantu bepakitshwe emarolini laphana besiyafakwa e-central langaphi ngapha abantu bethathelwa impahla. Bona hantu abantu okumele bakunanzele ukuthi kade siku lockdown. Nxa kuthiwa lockdown umuntu kahlala endlini ungavele uphume phandle laphana ukuze amapholisa akutshengisele ukuthi into oyenzayo kayifunakali bayagcina sebesebenzisa abakubiza ngokuthi i-minimum force. but thine sikukhuthazayo ukuthi lanxa sokuthi kwenziwe i-minimum force yakhona amalungelo abantu empilo kahlonitshwe ngenxa yokuthi the moment sebeba-crowda one ndawo sokudefeata the whole purpose yokuthi babakhuze babuyele ezindlini bephilile. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi amapholisa nxa esithi abambe abantu bananzele kakhulu i-social distancing yonalala ngoba yesilwisana lawo the moment beba-crowda one ndawo kusuka kube le problem. Ama-fines nxa abantu kuyukuthi bebefayindiswa bebuyela ngekhaya khonokana kufana lokuthi luswazi abaye beluchayiwe lolwani ukuthi umuntu angaphinde abuyele endaweni ethize. Kodwa-ke sikukhuthaza kakhulu ukuthi amapholisa kahloniphe i-social distancing lanxa sebethe babamba abantu kwenza ukuthi abantu labana ngoba kawukwazi ukuthi omunye uyabe egula lomunye ongakhuliyo mbani. Khonokana sakuqakathekisa kakhulu. Laba bantu siphinde sibakhuthaze futhi ukuthi amapholisa nxa sethe asesenza umsebenzi wawo most of the time amalungelo omuntu abengasoze alandelwe wonke ngenxa yokuthi nxa sofakwe erolini laphana i-social distancing right liyana kade ula uhlezi ngkhaya uyabungaselayo akufanani lokuthi ngakuthi ukuzihlayela ngkhaya.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kolunye udaba lwe-coronavirus ugatsha lwezempilakahle luthi soluvumele usiwalo weHarare ukuthi asebenzise imithi yakhe yesintu ukwelapha igcikwane le-coronavirus. Kuncwadi evele kulolu gatsha isiya kumanisipala weHarare, umnumzana Kenneth Chivije usevunyelwe ukwelapha abantu abalegcikwane le-coronavirus.
Yebo 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 mthokazo muhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki yonke ngo 8 PM kusiya ku 9 PM. Namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we coronavirus osubulele abantu abedlula inkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa emhlabeni jikelele. Kwele Zimbabwe lumkhuhlane usuthethe umphefumulo womuntu oyedwa. Silusizi zilukandaba ukuthi ngeke liyenelise ukungena ngo ngokuhlelo lolu njengensukwini ngoba sisebenza sisezindlini lapho okungela michina yokusixhumanisa ngocingo ngenxa ye-COVID-19. Lanxa kunjalo zulukandaba uhlelo luyaphuma noma kanjani. Ngakho ke asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abakumsebenzi wokwamukela imali evela phandle kwelizwe bamele baqalise umsebenzi ukwenzela ukuthi abathunyelwe imali benelise ukuyayithatha. Amabhanga wonke abevaliwe phansi kohlelo lukahulumende lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uthi ukuvalwa kwezindawo eziningi ezibalisa amabhanga sokuthiya abaningi abaphila ngokuthunyelwa imali yezihlobo labangane abaphandle kwelizwe besebunzimeni. Ngalokho amankampani asebenza kule misebenzi azise uZulu ukuthi sebezavula kusukela kusasa kuthi ngamaviki wonke bazavula ngolwesibili kusiya ngolwesine. Lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umkambo wensitha othengisa impuphu usuthuthukile ngamandla kulandela ukuvalwa kwendawo eziningi. Leli phephandaba lithi abanye bayavukela emadabu kakusa besiya emzileni wokuthenga impuphu kodwa ingazatholakala. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi inhlanganiso yamatitshala ezimta ithi imihloliso kanhlangula lekalwezi kumele idluliselwe phambili ngoba imfundo iphazamisekile ngokuvalwa kwendawo ezijeneyo ezibalisa lezikolo. Linhlanganiso ithi njalo ikhathazwa ikubanjwa ngamandla kwamatitshala okwenziwa nguhulumende othi kumele basebenze ngalesi sikhathi indawo zivaliwe ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumele wona nge WhatsApp.
Alibonani basakazi be Studio 7, mina ngubhanda moyo ngiko nyama esigabeni kwamagama village ward 9 makhulela plant tree kulilima west. Hayi thina lapha sibhekane lobuzima, uzime esilabo lapha ikuthi lapha siphila ngaphansi kwe South Africa, zonke izinto sizithole South Africa ngabo malayitsha njoba kuvaliwe nje akulanto ehambayo, asila mali asila kudla noma ukudla kukhona ezitolo zakuthenga ngani. So abantu kulesithule esinye simangalisayo esingazi ukuthi noma kuthi sihlale endlini, sihlale endlini sidle, akulanto esizayidla, akula mali esizayithola. Ngiyabonga, ngingabi mude kakhulu, ngubhanda moyo.
Sanibonani majoti, sanibonani bawo labo dadu wethu linjani khona ngapho Studio 7. Hayi thina siright kodwa sesibulawa nje kulala ujeka ngoba sivalelwe eSouth Africa. Ngempela lapho engikhona mina mawuphuma nje abantu beyogcwala beyofuna ukudla, amasotsha abeselapha akhahlela mpela akabafuni abantu banjani babuthane bebebaningi. So hayi mina manje ngoba ngizithanda vele ngihlezi endlini, ngihlezi endlini sesowethu mina yiko lapho engihlala khona. Siyabonga umpofu.
Yebo yebo, kuStudio 7 linjani? Lo nguMr. Mhlanga, Cloud Mhlanga lapha kwaBulawayo. Eyi, asibhekane le sikhathi esinzima kakhulu esomkhuhlane lo khona. Lobu nzima esibhekane labo kakhulu indawo yamanzi lapha kwaBulawayo. Akulamanzi and lama-lockdown lawa khona, eshi, kunzima kakhulu. Ukudla akakutholakali, pupu yadula, into zonke nje ziphomba ukuba matasa. So asazi bakithi ukuthi kuzolunga kanjani, but nje siyafisa ukuthi ngabele umkhuhlane nje uyenza udlule bakithi, ngoba laba eZimbabwe vele sebenzimen ngaphinda kube lo mkhuhlane lo. Esh, I think into eziningi ziyamoshakala. Ngiyaba
salibonani basakazi Studio 7. Ngumlilo ngokusebenza lapha kwele South Africa. Ngiyajabula ngokuthi eZimbabwe lalo lilandela amanye amazwe ngomthetho wokuthi kumiswe into yonke eyenzakala elizweni ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi kulwisana nomkhuhlane lo we-coronavirus. Kujabulisile, kuyabonisa indawo yasicabange, kodwa ngikhala ngamabutho namapolisa aseZimbabwe ukuthi mayethe athola abantu bengalandeli lezo zinqumo babe locuku yabehlukumeza abantu ngendlela engokuyi-understand. Kanti kunini bona bazaye bahloniphe ilungelo labantu ukuthi umuntu uyahlonitshwa? Mhlawumbe enkantolo yekuma enkantolo abe lecala kumbe ifayini bekwenziwayo, kulokuthi bathathe umthetho bawufaka ezandleni belimaza abantu, beshaya abantu, benza yonke nje into embi emuntwini. Mina ngazi ukuthi kanti sizaze sifunde nini ekhaya, ika awuthi into bazaze bafunde nini ekhaya ukuthi amapolisa lamabutho ma ukuthi umuntu uphuma esandleni akakwazi ukulandela imithetho uyahamba ekhoti, ikhoti yiyo ezomgweba ngaleso sigwebo. Kulokho abakwenzayo bonto bathatha umthetho bawufaka ezandleni, shaya abantu. Akuyona isolution yokuthi nje umuntu abeshaywa ngaleya ndlela enzakala ekhaya. Akazi ukuthi kathi izophela nini lento. Bengicabani mhlawumbe ihamba nomnumzana umkhabe, kodwa hey, ngiyakubona lalana undoda u-Emmerson Mnangagwa upresident ukhona njengamanje, iyaphambili lento. Sise problem nenkulu kakhulu ngesimo sokungaka ukuthi abantu laba abalandeli imithetho yokuthi umuntu ulelunge. Bona uma ukuthi umuntu wonile bahambe ecourt, emiswa phambi kwecourt iyenza intando yayo. Niyabantu abafundileyo, nothi bona ukuthi ebelimaza beshaya abantu beza yonke into embi engabonisa ukuthi singabantu, kodwa silodlame nje, singabantu nje abaziwa ukuthi Zimbabwe lizolodlame. Akukho kahle mani ngom emehlweni amanye amazwe. Ngiyabona
mina ngumisa Swanda. Into engiyibone lapha eJombe, lapha eZimbabwe eJombe, ngifike ngavenkeleni lapha emashi, but ngiyobona lapha into engikhinge lapha manje yikubana abantu ngama-past 6 bechayo, bachayiwe sibili abantu ngendlela ebuhlungu. but abantu laba abahla abashayiwe abachaywa those people about to try right police number regular lawana ba ma police lawo bangazivikelanga kade bangazivikelanga ngaku kona lapho ngihle ngabona ukuthi hayi ayisikho ngendlela e coronavirus yona leyi nga amapolisa ehamba echaya abantu bengazivikelanga then abachaya abantu emabhawa kwethu abashaya amabhawa lawa bacitha abathi bacithile abantu labana bangena babesebeqalisa ukuthi bedlale sinuka behleka khekheke then into le manje nxa injalo ukuthi ibona amapolisa wona akwanisa ukuthi wona ahleka bedlala isinuka bebaningi ngingakhangela laphana banshayi but wona with that protection ukuthi bangiyenze into enefanele ukuthi mina ngifanele ukuthi nxa sengiyisibotshwa ngifanele ukuthi ngiye ecourt la bantu then bedlala isinuka isinuka leyana ibidlala namapolisa angu-10 so ukuthi light nxa beshaya umuntu besitshele ukuthi kade sihlezi singu-4 besishaye ukuthi indaba lihlezi lingu-4 akuvunyelwa ukuthi sihlale singu-4 sime sicithane sicithane ngendlela yena leyana ukuthi omunye nangale nangale kodwa hhayi bona sezadlala isinuka bengu-10 bemile kusho ukuthi bona ibavunyelwa yini kumbe thina esesezongo na esesemkhuhlane kumbe yona bona yibona umkhuhlane ngoba bona abazinanzi uyobadlala le nto leyo ukuthi bona bayenza into yona leyo ukuthi bona babebuthana bebuya nemota yabo begcwele itruck bebuye bezochitha abantu then bebuthana begcala isinuka so lokho akungiphathi kahle akwazi ukuthi igovernment ithini ngakho
lawo ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweleBhilitane umnumzana Boris Johnson otholakale elegcikwane le-coronavirus ubikwa usegula kakhulu esekubangele ukuthi asiwe kungxenye yesibhedlela sabagula kakhulu i-ICU. Izizalwane zakweleTurkey zibikwa zikhathazekile kakhulu ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kodwa umongameli Recep Tayyip Erdogan uyala ukuthi ilizwe leTurkey livalwe njengamanye amazwe omhlaba amaningi. Kesikhangele esivela kweleMelika. Sebesedlula inkulungwane ezilithumi, i-10,000 asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus ngapha kweleMelika. Lokhu kwenzakala iziphathamandla zalelo lizwe zisithi uZulu kumele akhangelele uqansa kwenani labazabanjwa ligcikwane leli kumaviki amabili alandelayo. Lanxa ezinye indawo eziningi ezibalisa izikolo, imisebenzi, lamabhawa zivaliwe, uZulu uyavunyelwa ukuphuma phandle ayedinga indingeko. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe umumo welizwe leMelika ngalesi sikhathi sobunzima.
Lapho sikhona lapha e-Indiana into eziningi zimile, stand still. Imisebenzi eminingi ama sporting activities, ama church, anything nje ukuhlangana khona abantu, anything ukuhlangana khona abantu. Sokuthi awufunyele ukuthi kuhlangana kube labantu abangu 10, between 10 and 25, that's the most in any place.
Manje ezitolo lapha kumi njani sizwa kuthiwa kukhona osekusilela okufana lamaphepha okusebenzisa ezambuzini.
Yeah, lokho ngiyabona kube jikelele kodwa sokuyafuna ukuthi wadinge sibili wadingisise kodwa hayi kuyasweleka sibili. Ashoda sibili ya.
Kahle kathi vele amaphepha wona la asetshenziswani.
Ande ngamaphepha nje ukuthi kuyezambuzi. Esambuzini.
Ukuthi azasilele lokho ayisike ukuthi abantu bacabangela ukuthi azasetshenziswa ngezinye indlela na?
Hayi, ukuthi azasilele anti lele lelizwe eliphucukileyo akula ma-newspaper akula ya. So lelizwe eliphucukileyo vele injayelo yabo ukuthi bahlala bele nqumbi yamaphepha wona lawa akuya ngaphandle futhi njengoba kulama-flow futhi. Angithi yabona ibaba besilamakhala njalo.
Lo, ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio. Imnandi ingoma ye culture isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abaphila ngokuthengisa izitaladeni bathi sebethumele uhulumende amagama abo ukuze baphathiswe kusikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawa ikhuthaza uZulu ukuthi angasuki ezindlini ngoba amapholisa ebopha abazulazulayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele amabhanga ukuthi avulwe kusukela kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe lingasithinta ntambama ngo 7:30. Libe lelanga elihle.